Umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo ye-Youth Advocacy for Reform and Democracy iYAD, Mnumzana Themba Mliswa, uthi kuzokuba nzima ukuba amukelwe nguZulu unkosikazi Mjuru ngenxa yembali yakhe yokuba isebenze kwesikhathi eside ekubandla leZANU-PF lichaphaza umnotho.
Questions will be asked by the electorate. They want to know. It's a credibility issue. It's an issue which has brought the country down. It's very difficult, and I've been sincere, to really stand in office when you've been in ZANU-PF. And if I were them, they must also join me in trying to rehabilitate themselves from that ZANU-PF image. It's serious. It's not sellable. It's not. But equally, they're also greedy. They've been in power for 30 years. What more power do you want? What's the difference between you and Gabe? For me, this is the reason why we are very clear about progressive movements. And I think the only person who stands any credibility standing in front of people in ZANU-PF is probably Simba Makoni. He left ZANU-PF when probably things were better. He was not tainted with any corruption whatsoever. But his timing was wrong. He's able to say a lot against any of them who stand. And it doesn't take a rocket scientist to say what he'll say. But he's more credible in terms of that.
Umnumzana Jeffrey Moyo, intatheli zindaba esebenza izimele, uthi lanxa lincomeka inyathelo elithethwe unkosikazi Mjuru, akabone semukelwa nguZulu, ngoba embona njengomunye walabo abekade bekuhulumende kamongameli Mugabe sonke lesi sikhathi, bengamkhuzi lapho ebangela ukutshabalala komnotho welizwe kanye lakho konke okwenze impilo kaZulu ibe nzima.
Lithuba elihle kuyena uMjuru, kodwa kuzizalwane zeZimbabwe kuzayenza ukuthi kube le confusion ukuthi sebeza kuyenza kanjani, ngoba laba abantu abaphuma kuZANU-PF ngabantu abakuZANU-PF enhlizweni zabo, kabasoze batshintshe ngoba sebephumile kuZANU-PF. Sizaba ngenkinga yokuthi indaba e-corruption izaba lokhu isiya phambili manxa abantu laba bengathola ithuba elokuthi babuse futhi ilizwe leli, i-people first, iZANU-PF futhi.
Wengeza uMoyo ethi bekumele ngaye wenza lokho engakaxotshwa, hathi ngoba kungasekho ngenye indlela ngoba esexotshiwe ebandleni akhulela kilo leZANU-PF.
Ma kube kuzahambelana nami, ngibe ngizafisa sibili ukuthi kube labanye abantu abangazake baphume kuZANU-PF, ngoba asisoze sibathembe laba bantu abanjengobo Bright Matonga, abantu abanjengobo Rugare Gumbo, abantu abanjengobasikiti, abantu abanjengo yena uJoyce Mujuru, ukuthi kanti bazazilethelani lapha eZimbabwe. Okutsha abazazilethela khona yikuphi? Ngoba laba bantu bafunda okuningi, bafunda ukunqindezela abantu kuMugabe, njalo bazakuya phambili bencindizela abantu ngemfundiso yabayithola kuMugabe.
Bakhona abalemibono ehlukeneyo, okubalisa omunye wengcwethi wezombusazwe uMnumzana Mlondolozi Ndlovu, ochaze inyathelo likankosikazi Mjuru njengokuhlakanipha ukuphuma egcekeni ngalesi sikhathi lapho ibandla leZANU-PF selizintshaka kulwiwa kokuphela.
Njalo kutshengisela ukubana uJoyce Mjuru ungumuntu ngezindlela zingathi okhaliphileyo, ngoba sibona ngomumo okwenzakala kwezinto kazangameli isikhathi esedlulileyo sokubana akhulume ubana ufuna ukwenzani, kodwa umele isikhathi esifaneleyo. Khathi njengoba kule ngxabangxoza kunje bayalisana, bafuna ukukhiphana omnangagwa labo uGrace Mugabe uthi ufuna hayi omnangagwa iteam lacost leyayitshoyo ubana hayi ngabeke lokhu abakwenzayo. Kusho ukuthi umele isikhathi esifaneleyo, kusho ukuthi isikhathi sakhe abesimelele sesikwanile, njalo kusho ubana uselindele ubana ancintisane labo laba abafuna ubana balwisane ukuthatha isikhundla ngomnyaka 2018.
UZulu ezamamukela uMjuru lanxa elembali kubandla leZANU-PF kweminyaka yonke le, uNdlovethi ngoba esazi ukuthi yena ubevele engofuna kube lenguquko elizweni kunhlangothi zonke okubalisa lakwezokhetho.
Engeneliswa ukubana akhulume labantu njalo njengoba umuntu oyazakala emaphandleni kakhulu lokhana kade kusehlula iMDC engakwazi ukubana aconvince abantu bana hayi sengibuyile lebandla lithi. Njalo uMa Mjuru ungomunye walabo abalwela ilizwe inkululeko, seze ukubana abebutho bake basho eminyakeni edlulileyo ukuthi hayi akula muntu ongalwanga impi ozathatha ilizwe leZimbabwe. Yena uyabuya njalo lakhona ukhana lalelana uluhlu entwenazi letha ubana hayi lami ngomunye owabala impi kodwa nanku engibuya lakho ubana ilizwe likhululeke embusweni kamkhaya. So ngokubona kwami engenelisa asazi njalo ubana kuyinokuzabe sokuzazakala into eziningi ngoba sisikhathi ubana siye ku-2018 kodwa owakhathi esingibona ngana uzaba ngomunye walabo abazahlupha ukubana bathathe lesi sikhundla sikamkhaya.
Libhaliswe okusemthethweni ngolwesihlanu olwedluleyo leli bandla eliphikisayo lihamba ngegama lokuthi People First kunhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho olweZimbabwe Electoral Commission. Abebandla leli bathembise ukuba ingasoze iphele iviki bengakalethuli kuZulu leli bandla elibunjwa ngamalunga amaningi axotshwa ebandleni leZANU-PF bebekwa umlando ukufuna ukuvukela umongameli Robert Mugabe kanye lokuba bebefuna ukumbulala ngazo zonke indlela okubalisa ubuthakathi. Osekumangalise uZulu ukuba betheswa umlando ofanayo lalabo asebexotshwa njalo khathesi kungxaba ngqozayo ukubanga izikhundla esebandleni leZANU-PF eselizintshaka sekulamaxuku angapheliyo kubangwa bona ubukhosi lokuthi ngubani ozakwelama uMgabe lapho esesukile esikhundleni sobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.